Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-3 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
I do hereby declare a national state of disaster. No one and no place will be left without sustenance.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useze wavuma ukuthi ilizwe liphakathi kwesimo sengozi, state of national disaster, esibangelwa indlala yesomiso okudale ukuthi ethule isicelo soncedo lwemali ngamadola angamabhiliyoni amabili, US $2 billion. Umzukulu wenkosi uLobhengula uthi umbiko wethulwe nguhulumende othi sebeze balithola ingcwaba lenkosi uLobhengula kwele Zambia uyethusa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa useze wavuma ukuba ilizwe liphakathi kwesimo sengozi, state of national disaster, esibangelwa indlala okudale ukuthi afake isicelo soncedo kunhlanganiso lamanye amazwe ukuthi aphathise ngokudla okungafika imali ngamadola angamabhiliyoni, $2 billion. Umnangagwa wethule la mazwi lamhlanje esigodlweni se-State House phambi kwentatheli zindaba. Kubika umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Umnangagwa uthi ilizwe lizadinga ukudla okungafika isisindo esingama metric tons azinkulungwane ezedlula ingxenye yesigidi 680,000, ngoba ilizwe lizavuna amabele ayisisindo esingamathani afika phose isigidi 868,278. Wengeze esithi indlala yalonyaka iyesabeka.
I do hereby declare a national state of disaster.
Sengibika ukuba kuza kuba le national state of disaster ngenxa yendlala ebangelwe isigudumezi se-El Nino.
Umnangagwa uthe kulabantu abafika izigidi ezimbili lengxenye 2.7 million abazadinga ukudla lonyaka. Uqhubeke esithi akuna muntu oza kufa ngendlala elizweni ngoba uhulumende wakhe ezimisele ukuba wonke umuntu athole okokudla.
No one and no place will be left without sustenance.
Akula muntu loba indawo ezasala ingatholi usizo.
Uthe uhulumende wakhe uzasebenza lamakampani azimele ukuba uzulu atholise ukudla. Inhlanganiso ezijeneyo bebezikhuthaza ukuba uMnangagwa athathe leli nyathelo ngoba uzulu ubevele selamba kusukela umnyaka odluleyo. Sixoxe intulo lomnumzana Everson Ndlovu obona ngezehlakalo zendlala lokunye, ofundisa eNational University of Science and Technology othi eleZimbabwe kumele lilungise okubangela indlala elizweni leli minyaka yonke.
Okudingakalayo kathesi njengoba sekudeclare a state of disaster yikuthi sikwazi ukuprotecta ama-livelihoods abantu, siprotecte le development yongaleyi ekhona ukuthi ingalimali.
Ingcwethi kwezomnotho esebenza eZimbabwe Economic Forum umnumzana Libert Ncube uthi abantu abaningi bayakwamukela kuhle okwethulwe nguMnangagwa. Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions Khomaliso uthi kungaba nzima ukudingelela eZimbabwe imali efika amabhiliyoni amabili amadola 2 billion ekuthengela abalambayo ukudla. Lokho kusekelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho esebenza lenhlanganiso yabakhubazekileyo eye Disability Center umnumzana Masimba Kuchera othi kulungile ukuba ilizwe lenze lokhu kodwa isithi eZimbabwe seliphuzile ukubikela umhlaba wonke ukuthi libhekane lendlala esabekayo.
Umbuzo ongaba khona ukuthi asiphuzanga yini ngoba ungakhangela uzabona ukuthi iZimbabwe isiyi third country iMalawi leZambia sebe declare state of disaster kudala. Bekumele i-state of disaster i-declare well before.
Ugatsha lukahulumende wakwele Melika olwe-United States Agency for International Development lwabika ukuba abantu abafika izigidi ezimbili lamachumi amabili 20 million bazahlaselwa indlala eningizimu yakwezekwazi le-Africa lonyaka. Ele-Zambia labangela ukuqala ukwethula isimo se-national disaster ngoNhlolanja. Ele Malawi lalandela kunyanga esanda kwedlula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo umanyano we-United Nations uthi uzimisele ukuncedisa uhulumende weZimbabwe ukudinga imali yokuthengela abalambayo ukudla kulandela isimemezelo sikamongameli Mnangagwa. Umqoqi walumanyano obona ngenhlelo zokuphandela abaswelayo eZimbabwe umnumzana Edward Callon wethule umbiko esithi iUnited Nations iphakathi kokuqoqa ukuthi izaphathisa njani eZimbabwe. Uthi njalo indlala ekhona lonyaka isifake abantu abaningi esimeni esibi esizadinga ukuthi baphathiswe hatshi ngokudla nje kuphela kodwa langezinye inhlelo ezigoqela ezempila kahle lezemfundo. Abantu abaningi kakhulu emaphandleni bathi umangoye uselala eziko njalo badinga usizo ngokuphangisa. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo ukuthi ukuhlelwa kwendlala njengesimo esiphuthumayo kungaphathisa ngayiphi indlela.
Ungahlaba umkhosi usenzela ukuthi labo makhelwane labanye nje odlelana laba abanesifiso sokuthi bakuncedise basondele eduze. So kuyakhulula inhlanganiso ezifana njengabo World Food Program lezinye ezihambelana lomsebenzi wokusiza abantu ngokudla ukuthi zenelise ukuqoqa isikhwama lokuthi zihlezi dinge lapho ezingathola khona umumbu lokunye okungancedisa elizweni. So kuqakathekile ukuthi uhulumende acho ukuthi isimo sethu siminjani. Mhlambe bebesalindele ukuthi i-crop estimates enziwa ngabalimiso ukuthi bangene emaphandleni lapha batho ukuthi umumo wezilimo unjani, maybe ibingakaphelelisi.
Uhulumende uke wakhipha amanani kumaviki asanda kwedlula wathi yena isivuno esizatholakala lonyaka singafika 800,000 tons kuhlanganisela ukudla kwabantu lokwenkomo. Kodwa sibone umcebisi kahulumende ubabu Eddie Cross esithi lawo manani balawo ukwaletha phansi abe ku-600,000 ngoba ilizwe lisebunzimene akula kudla. Nxa sikhangela amanani lawa ungathi ilizwe lisengozini enganani.
Ngengakunika umzekelo ukuthi kuliviki ephelileyo iSouth Africa layo iphumile yathi hayi inani ebesiliphe lona a few weeks ago sesicela ukuthi silehlise ngoba sesithe sabhodabhoda emasimini sathola ukuthi umumo uwesi kumbe umubi okwedlula lokho akade lipho khona. So ngithemba ukuthi inani lelo liqamba i-800 at the time abantu bebecabangela ukuthi maybe izulu lingana lincedise nje izilimi ezinye ukuthi zifike kuvuthweni kakuhle. Kodwa nxa ngithi ngiyakhangela mina ngibona ngani inani liza kwehla vele from your officially 800. So lokho kutsho ukuthi sizabe sisilela phose another 800,000 tons yomumbu. Umbuzo wesibili ubususithi okay umumbu lo ubusuvela ngayo. Esikhathini esiningi siyasithenga thina kakhulu eSouth Africa. iSouth Africa yona ingaba wehla kwesivuno okufika ku-7 million tons from inani abalithole ngomnyaka ophelileyo. Kodwa bazaba ne-surplus nje encinyane kodwa phela sizabe sesilwela sibanengi. iZambia la izadinga umumbu, iMalawi la izadinga umumbu, mhlawumbe leMozambique. kodwa nxa sithi yakhangela iTanzania hayi bona baChina la abangazange beyibone. So amazwe amaningi eSouthern Africa akhangele lokuthi bakhulumisane leTanzania ukuthi yiwe ngasinceda.
Lo ke ngumnumzana Amandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo Studio 7 ekwele Kenya.
The Voice of America.
Umzukulu wenkosi umzilikazi kaMachobana uthi umbiko wethulwe nguhulumende othi sebeze balithola ingcwaba lenkosi uLobhengula kweZambia uyethusa. Umnomzana Leo Zulukandaba Khumalo odabuka emzini wenkosi umzilikazi uthi iqula elayadinga ingcwaba likaLobhengula kweZambia esigabeni senduna uMpezeni kabazange bebabuze ngalokhu. Njalo uthi inqwala ukuzwa umuntu ekhuluma ngalapho okwafihlwa khona inkosi yesizwe sikaMthwakazi eyanyamalala kulandela impi enkulu labamhlophe ePupu esigabeni seLupane. Uhulumende wanikeza umnumzana Phathisa Nyathi olonda imbali yamaNdebele iziphathamandla zikahulumende kunye lehlekana lokuthiwa ngabakokhumalo ukuba bayedingisisa ngengcwaba lenkosi uLobhengula esigabeni esiphansi kukaMpezeni kweZambia. Isimanga ukuthi uNyathi uke waloba ugwalo esithi wake wafika kweZambia lapho kwafihlwa khona inkosi uLobhengula kodwa okwakathesi sokukhulunywa njengathi khona libonakala lelingcwaba. Kesizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa loKhumalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kwakhona bebekwazi ukuthi kwakuhamba kwathini, kodwa bathandanga ukuthi umhlaba uwazi ukuthi kwenzakaleni ukuthi kuhambe njani. Mina njengokukhuluma lami la, ukhona kulawa amakhosikazi ayihambile ehambe la inkosi, kukhona okhona engambona ngamehlo la ugogo yeyintombi yakomthiya lomati, omunye wayethethwe ngumagwegwe, omunye ethethwe ngubabamkhulu ozala intombi yakomthiyane lemati yezala ubaba. Wayefika-ke wayekhona-ke ngambona ngalamehlo wami ugogo lo. Wawusithi angafika angafika sixoxele izindanganyenzane kwathi axoxa. Bewusithi umuntu wakithi agogo angithi umyakethi kagogo angithi ukuthiwa wena uyakwazi la kathi uthi inkosi uMzukuLobhengula wayangabi halilelo uthini kuzani sisexoxo somke esezondile engafuni ukuthi leyo indaba iphathwe. Thina-ke esingaphakathi ngakhona leyo ndlela leyo sikwazi ukuthi inkosi yanyamalala akubuzwa ukuthi yahamba yathini yathini. Khona-ke engakubuyela nje ngasona isikhathi sakhaleni sanamhlanje yikuthi ukwenza khonalokhu yikuthi ithambele inkosi akufuneki ukuthi lima libonakale ukuthina khonapho kuzilwa ukuthi ungavele ukuthi libonakale sekuzathatha kuyosetshenziswa. Yikho-ke xa uthi inkosi inyamalele kwakuyisindlela yithi yokuthi kungadingwa ukuthi inkosi ifihliwe njani, ifihliwe ikhona iyaphila engaphi njani. Bese sevumbulula sengokwakhe akahamba ayevumbulula angayawabona-ke la mathambo sazi ukuthi uzawenze njani. Thina sazi ukuthi mina andiwawulule okhuluma laye khonapha uLobhengula yeni ngobabamkhulu unewabo kaNyanda. INyanda yilasti bhoni yenkosi uMzilikazi. Lanti-ke yilasti bhoni ngakithi sengenyaka i-over 80 kilapho. Injalo ukuthi kunjalo nje ngitsho langeyintanga ngekhaya wawungezwa umuntu edakonedakwe njani ekhuluma ngokuthi inkosi kwathiwa wakuzila. Kithi kwakuthiwa ngathi into iyazila ne awusezileli phambili awusabuzi nodingayo kathini angalibona lelo tambo asazuzaezani kathi thini. Njalo inhloso yakhona ukuthi udinga ukuthi abe sesenzani angabona labonele khona inkosi abe sesenzani ngalokho kunezilo abadala bakuzilisa into nxakethi into iziyazila kwakungasho ukuthi awusabuzizela ukuthi kanti baba uthi kuzilani kokuthi kuzilani mama uthi kuzilani into enjala vele kuyazila usizwabisiphila zuthi sivale umlomo.
Singathi-ke le yinxwala inkalakade inxwala enzima le Khumalo
ye kakhulu ungalitheli ithambo leli uzilenzayo ungalithini
pholisa
lizonenani uzisenzani ngalo
lizathini manje
khona akona kanjoba bathala kade indosi inyamalele esazi ukuthi amakhiwa ayivele ngendlela yabona abadala babevele besithi amakhiwa kunokuthi kuzekwenzakala inkosini namalathi izinto osenzakala kofunekayo kokuthi abantu bangazi abelungu bangazikazi ngoba bangazikazi bazahamba bayentyontya leyo thambo bezinza abakwenzayo okuyizilo esintwini
ye kodwa lina balibuza yini ukuthi kumele liye kudinga khona ukhumba zihambele nje
hhayi abazange bafikela sho.
Lo-ke ngumnumzana Leo Zulukandaba Khumalo odabuka endlini yenkosi umzilikazi kaMachobane. Ubeqoqa icingweni le-Studio 7 esembonqane duze lakobulawayo. Kusenjalo, lolu daba lwamukelwe ngemibono ehlukeneyo abanye besola uhulumende onguye owaqoqa uhambo lweZambia kodwa abanye njalo besithi linyathelo elingcono ukwenzela ukuthi kwaziwe okwenzakalayo kulokuthi kube kuthiwa inkosi yanyamalala nje kuphela. Asizweni imbono yengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda njalo oyisikhulumeli somunye obikwa eyinkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo. USibanda ukhulume ezimele.
Linyathelo elihle kakhulu lokuthi khona abantu bathole engayithi closure phecelezi ngodaba lwenkosi kulobe ngulale eyanyamalalayo ukuthi khona kati kuyini okwenzakalayo kuba kukaningi lokhu esisizi kuthiwa khona hhayi wahamba walaphana wahamba walaphana but namhlanje sesisizwa kodwa kuyasimangalisa lokhu esididekile sibuzana labanye abantu ukuthi kati kuyini okwenzakalayo kusenza ukuthi into le ingaveli kuze kufike esigabeni sokuthi kuze kungenelwe nguhulumende.
Abanye bathi akuqali lam
liqiniso sibili ukuthi amahlebezi kade siwezwa lokhu ekuthiwa khona ngale wahamba wangale kodwa kungekho isiqiniseko esibalulekileyo ongakubamba ezandleni the singasizwa sizwa kuthiwa khona uhulumende nguye ofunde i-trip leyi isiya khona ngale kuyasimangalisa-ke ukuthi kathi interest leyi kuhamba njani njalo sokuhamba nje bona abantu abaningi laba kungani kungahambanga bona abantwana benkosi labo bodwa kunokuthi kuhambe abanye abantu esingabaziyo ukuthi bavela ngabo yinto yena leyo engikhathazayo kakhulu.
Ngabe kwenziwani ngalolu daba?
Kubaluleke kakhulu ukuthi sizwe sikwazi ukuthi kathi yena vele inkosi lobhengula yahamba yalala ngathi nxa kuyikuthi ingatholakala kungaba kuhle kakhulu esizweni lezi hlanhla zesizwe lazo zingaqala ukuvuleka.
Siyabona ukuthi zikhona ezinye inhlelo uhulumende aseziqhuba eziphathelane lamasiko esiNdebeleni.
Ngamanyathelo amahle kakhulu ngoba vele into le ibigitshelwe isikhathi esiningi kakhulu kungazakali ikakhulukazi abanye bethu bebengakwazi ukuthi khona empeleni iMatabeleland yaba lesandla esibaluleke kakhulu. So mina ngokwami ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi uhulumende angene ukuze imbali iqondiswe kahle ngendlela le ayenzileyo ukuthi ahambe ephupha esindisa iphupha. Ngibona ngani into enhle kakhulu ukuthi khona ahloniphe indunankulu u-CGF engingamthi ngu-CGF waMatabeleland ngaleso sikhathi umtshane. Yinto enhle kakhulu leyo mina engiyikhuthazayo.
Lo-ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli somunye obikwa eyinkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obekhuluma ezimele. Kwezemelika ozancintisa ukuba ngumongameli welemelika ezimele umnumzana Robert F. Kennedy Jr. owayelilunga lebandla lamademocrats uqhubeka isiba ludubo lomkhankaso kamongameli Joe Biden kunye lomnumzana Donald Trump. Ngempela sonto uKennedy utshele intatheli izindaba zomsakazo we-CNN ukuthi ababili ancintisana labo uBiden loTrump bazaphazamisa umbuso kantanto kaZulu ngalokho kumele bengazavotelwa. Lokhu kubangele ukuthi ibandla lamademocrats lisungule ikomiti ezasungula amaqhinga okugwema umkhankaso kaKennedy. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Muringai.
Lapha siyabona ukuthi ukungena kuka RFK ku race lay ewa ngumongameli welizwe singanthwa ingxabangxoza for ama candidate akhona. Into eqhakathekileyo esimele siyinanzelele ukuthi ma ungena ekhethweni lelo lokuncintisa ngoNovember, into ekhona is ukuthi izimali oziphiwa zona ma ungayekela ukungena vele awusoze wabuzwa ukuthi ziyangaphi, ngoba kuthiwa yi-campaign cash. So mina mbona o-RFK bengena lapha njenge-third party befuna ukuncintisa uDonald Trump lo mongameli Biden, ngoba siyakwazi ukuthi kule mali ezibuyayo kwabantu abangathiwa abafrustrated. Sibona la u-RFK imoli yakhe yayingathiwa iqakathekile ku-Democratic Party for about 60 years kususela owabomdala wakhe esiba ngupresident laphana ngo-1962 or 3 uJFK lo baba wakhe laye wazama kususela ngabo-68 until beze bembulale. But into engiyibonayo ikuthi uzathatha laye amavoti, ngoba sikathese sesibona kungathiwa sokulelinye iqembu elithiwa uninterested o undirected elingathanga labantu abavela Middle East ama Arabs aprotestayo ukuthi umongameli Biden is not doing enough ukufaka imithetho ukuthi Israel ingabulali abantu bayo labantwana labo mama abangilandaba lempi. Kathesi sibona ngathiwa abafuni ukuthi abantu banikwe ukudla ngama agencies, and sabona ukuthi the past 2 weeks babevalelwe imigwaqo le ndlela zokuthi banikwe i-food aid, so abantu sebesifa ngokulamba.
Hello ke ngumnomzana Tim Muringai olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Ukusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, uGibbs Dube wa Studio 7 uxoxe lomnomzana Dawanda Chitapa ohlala khona pha kwele Melika onceda abatsha abeZimbabwe abadlala umdlalo wenguqu.
Ngiyancedisa khonoko nje ukurun izibhedlela zethu ngapha, sezibhedlela eziyi-8 not in health care. Mina ngisebenza ngapha lapho okukhandwa khona inombolo zebusiness, bathi yi-business analytics. Ngiyancedisa ukuthi i-business ihambe ngomango ngokukhangela inombolo zakho.
Kuyabukhangelani kulapho?
Lapha ukukhangela kwangikhona yikukhangela yonke into yebhizimusi, uyithathe uyenze inombolo zakho isikhangele ukuthi ubona ukuthi ibusiness ihamba kahle kumbe hayi. Every aspect of the business is something that we take care of, just doing the math of the business.
Yes, sizokuthiwa ke lekhaya uyakuhambe, akusitshele ukuthi ugcine kuye ekhaya, njalo sizokuthiwa ke uyakunceda abantu.
Hayi, ekhaya ngigcine ukuhamba ngo-March 2024. Ngahamba ngafika ngahlala okwamaviki amathathu. Hayi, kwakukahle sibili ekhaya. Ukunceda abantu akukhonokho phela esingisini bathi too much has been given, much is expected. So yiyo lami philosophy empila ngayo, nalokho engikwanisa ngakho nxa kuthiwa ke lami akungongomiseli ngiyabe nginganceda. Size sihambe khonapha saphathela abafana ama-uniform abegwabalanda kule team egwabalanda FC edlalela eMakhosi Stadium duze kwabo J-Temba. Labanye labo sabaphathela ama-uniform angikakwanisi kathe sikhulume ngakho ngoba abakadilivari, so bengadiliva la yikho lapho esingakhuluma khona. So ula mapikitsha, so ula yonke.
Ye, siyakwazi khona phana-ke eMakhosi lapho engadlala khona inguqu labo biya labanye abantu bele indawo engani yaziwa kakhulu. So kwenza ukuthi okwenze khonoko kuyini?
Ngakhangela baningi sibili abadlali bebhola abadlala ndaweni ezithize bedlala at the highest level in the country abakhulela khona phana vele. Alexander Maseko, othulani Biya, Mthembe Ndlovu, hawo Edmos Banda, vele abantu abaningi khona pha. Abantu abaningi abananzelela ukuthi i-ICT yayivele ibhese khona phana isisuke eMzilikazi. So EICT layo as an affiliation of Highlanders, vele it's one of the things khona phana ukuthi abantu begwabalanda leluveve lemagwegwe lelo bhengula abafana bonke abagcina sebedlala kwa-Highland badlala khona phana eMakhosi kwesinye isikhathi.
Ye, akuphosele ukugcina khonapho ubaba Chitapa?
Ye, Hayi mina ngiyabonga sibili, thanks to Voice of America for any intelligence that just keeping the Zimbabwean diaspora connected and informed on Zimbabwean news in America.
Siyabonga lathi mnumzana Tawanda Chitapa odabuka eZimbabwe ohlala ngapha kwele Melika ubexoxa ke ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7 eseKentucky. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kona ukuze ubone impela ukuthi isimo eselizweni vele sesidlule. Awukhen ukuthi umuntu athwale imilyoni ngezandla, athwale 100,000 US dollar ngezandla. Uyitataphi yena? Ilizwe lingenamali. Abantu berojwa ngamabond note la angasebenziyo la. Kodwa umuntu ezothwala imali levalue engaka US dollar. Uyitataphi yena? Hayi lokho kwabomnanga kwalokho hayi kuzisa ukuhlela. Hayi vele ngendlela umnanga kokuhlakala ngakhona aso umuntu ongayenzela abantwana bezibaki the right ngoba okokuqala abantu laba akula umuntu omfunayo akula umuntu omvotelayo baneyinyanya abantu bakhathele ngaye lo muntu lo that's why ubona eba printela ama tissue lamasebenziwe la uyakwazi ukuthi kavotelwa ngumuntu that's why abantu ebabulalisa ngendlala uyakwazi kaba umvotelanga labo bantu
studio 7 studio 7 njani basakazi betrezina hayi thina siphili kanti bakupho chabangu na ophukeni isiporori sikachabangu sebethule wasedayisa isizwe sakithi isizwe sikamthwakazi isizwe samandebele wasidayisela empumalanga hayi futhi uchabangu into ayenzayo leyayo ngeke samukhohlwa siyafisa ukuthi ngelanga unkulunkulu uma izinto zingajika ekhaya uchabangu nyaka wotho idilika jele efelejelayo umdayisi ngumbulali yini manje into esenzakala abantu akusenamanzi akusenani ekhaya zonke iy'ngembe zethu zikhala phezu kwachabangu ngapho uthi uchabangu hayi ngenxa yokufuna nje imoto ifortuna nje uchabangu wayezifunela ifortuna nje ezedayisa isizwe sonke endawo yokufuna imoto ifortuna hayi chabangu hayi
linjani studio 7 siyalibingelela basakazi ngizophawula into eziyi-3 abantu baphambanisa ngokwethuka saphambanisa ngokwethuka savotela izani asitsho njalo abantu bayivotela izani sebephinda bekhala ngendlala sake sakutsho ukuthi lizokhala after 5 years nangu lo munye uchabangu laye wangenela i-CCC wayidiliza umbe wayicabanga ukuthi kuzaba ngcono khona kuyakhintsha wabona ukuthi sokomile galanto la ayoyenzayo uchamisa sakuthethina engasuki elaphana ku-CCC ngabe baxotsha yena uchabangu wakhe babe mesabani uchabangu engumuntu lo bayisetshenziswa izani ngabe bamxotsha bona wathatha i-CCC wameceleni manje kuseselani manje so abantu lokho esihlupheka abantu egoli bayafa belatshwa nxa ungala passport awelatshwa uyafa abantwana ababantu bonke abathi bavotela izani bagcwele la bona laba bathi bavotelana izani bagcwele abantwababo la kubuhlungu kangakanani bazali kubuhlungu kangakanani abantwana benu besifa bengalatshwa egoli lina lavotela izani lisithi izani izavusa izibhedlela izavusa imigwaqo izavusa imisebenzi lokho kufile kunjana kuyangisa ngiyabonga ngingabi mude
basakazi linjani basakazi mina ede nginombuzo ke la nginombuzo ngeSADC ukuthi kathi yona iSADC imele leyo ngoba iSADC ikwazi ngihlophe ukuthi iZANU-P F yariga ama-election so nanki iZANU-P F yaqhubeka iyabusa kumbe yona iSADC iZANU-P F ayisakwaphela kudala iZANU-P F robhuthwa kodwa kune-SADC ebheke wona la ma-elections yona imele leni leyo SADC umbuzo wami la ukuthi leyo SADC imeleleni kusho ukuthi ayisizi ngalutho ngoba kudala zahlupheka mus-30 something years kodwa leyo SADC ikhona kuthiwa hhayi iSADC yezobheka ama-election kukhishwe umuntu wakuphi kuphi ozambia yezobheka ama-elections kodwa iZANU-P F singayivoteli libe lile iwina hhayi umbuzo wami lokurati yona iSADC yini kumbe iSADC iZANU-P F vele ngoba isakwazi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi 12024650318 ngiyaphinda inombolo zethu +12024650318 singakehlukani Sikhangeleni ke indaba, inhloko zendaba ebezikhona. Umongameli Emmerson Mnangagwa useze wavuma ukuthi ilizwe liphakathi kwesimo sengozi yesomiso. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.